Kungolwesithathu ngelanga lokugcina lenyanga kaJuni uNhlangula ngisukumile labanye abangani bami sabangu-4 sathi ake siyeni hlatshwa ijekiseni lele lokwenqabela ukumemetheka kwengculaza yecorona. Besivele singabantu abakukholelwayo ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu behlatshwe, kodwa ngesizathu sokuthi ithe ivuya le ijekiseni bekuthiwe ngeyabantu abasebenza lokho okuthiwa yi-frontline work. Sazikhangela, sazibona njengabantu abangekho ku-frontline work, savumela ukuthi abaku-frontline work baqale bayehlatshwe. Yikho-ke khathesi besilokukholwa ukuthi hayi sokuvulelwe wonke umphakathi, sezwa ukuthi kulezi ndawo esezibekwe nguhulumende ukuthi abantu bengahlatshwa khona. Kuviki eliphelileyo abanye siyabe sincedisana ngolwazi bebese e-central kumbe kuthiwa i-United Bulawayo Hospital UPH. Behlulekile labo ukuthi bangene ngesikhathi bathethe isikhathi eside belindile ukuthi bahlatshwe. Thina-ke besisempilo sike kuseni sibili u-8 engakatshayi lakho bekungakavulwa. Bebevele abantu sebengale kwe-200 abakade bengaphambi kwethu. Sazama ukuthi sifole lathi khonapho kwaze kwadlula imini enkulu u-12, kwathi sokusemini ezwayo ngabo-1 sokusiyalanda u-2. Sabona ukuthi njengokuba sesikukhefu sokuvalwa masinya, kuza kuba nzima ukuthi sibuyele ngasemakhaya ngenani labantu akade bephambili kwethu. Kwathi sokusiyatshaya-ke u-2 sasuka sabuyela emakhaya.
Lisuka lapha lizakuya ngapi labangane bakho ukuze lithole lo mjovo?
Silokhu sikujumo lokudinga ukuthi abantu bengahlatshwa ijekiseni leyi ngapi. Sisazobhoda njalo ke sizame e-UPH, sizame futhi lasengutsheni. Kodwa ijekiseni ikhona kuze lezi zibhedlela, kodwa abantu bayayandela. Uhulumende ubengakwenza kube lula aluba ubengayenza khona okuyani kwakukhona kuqala kusayenziwa ukuthiwa ngeyama-frontline workers. Ijekiseni leyi kayibe khona ezibhedlela ezisebantwini kumbe ngithi emakliniki asemphakathini. Ike yabakhona ekliniki eluveve, ekliniki ePhelandaba, ekliniki eNkulumane lendaweni ezitshiyetshiyeneyo. Aluba uhulumende uyavisela kube njalo, isixhobexhobe lesi esisibona izolo empilo singanyamalala.